Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe liqhube umhlangano lenkokheli yabo somabhizimusi kucutshungulwa indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa udubo lwesisindo sedola leZimbabwe ngomvulo eHarare. Leli bhanga lethule umbiko ngemva kwalomhlangano otshengisa ukuba lanxa kulokuvumelana ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo alungileyo ukulungisisa lolu daba, kuqakathekile ukuthi kuqale kukhangelwe ezinye indlela. Uhulumende wethula uhlelo lokuthengisela abantu imali yeMelika ngesisindo esiphansi kulesemkambo wensitha, kodwa abanye babikwa bethenga imali le bese beyithengisa emkambo wensitha. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi lolu hlelo alusoze lusebenze.
Inkinga ezikhona nxa sikhangele imizamo kahulumende leyo, ngoba sizabona ukuthi imali etholakala ku-auction khanya njengani itholakala sokudlule isikhathi esiningi engxenye inyanga ezimbili and a half, so 10 weeks or so. So nxa uhulumende esithi yena ngama-behavioral problems kuphela, ngibona njengani qamba amanga, ngoba laye akaniki abantu ababethole izimali ku-auction izimali ngesikhathi. Nxa kuyukuthi uhulumende engalungisa lokho, ngibona njengani kungancedisa kancane. Kodwa nxa kuyukuthi bengawutshela ukuthi usuthole imali lamuhla uyithole ngemva kwenyanga ezintathu, nxa uyibhizinesi eli-serious akuncedi lutho.
Ocubungula ngezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi leli bekulinyathelo elilungileyo, kodwa imali yakhona ayitholakali lula emabhanga.
Libe lilinyathela elilungileyo kakhulu elizancedisa uZulu osebenzayo, kakhulu abantu abasizisebenzi zikahulumende ezihola imali e-RTGS. Kodwa ke uhlupho olusuka lube khona ngolokuthi imali leyo uzayilayinela ilanga lonke. Sengibone amalayini amade kakhulu, indwendwe zabantu bezama ukuthi bayithole, ibayithola nzima kakhulu leyo mali, okuwukuthi ngabe uhulumende uyenza ukuthi kube lama-point abaningi adistributa leyo mali. Kanti njalo futhi lanxa kuyinto enhle, ngiphinde ngithi mina kanti uhulumende kutheni angaveli avume nje ukuthi abantu bokabavele esekakhulu izisebenzi zikahulumende zihole ngaleyo mali. Siyazifisa ukuthi bazathi kabalayo, kodwa ke at least kunxa kungathiwa kumbe oticha kuthiwe eyinye vele umholo wabo uvele uhle ubuye through the banking system kumanostro uyimali yaphandle, eyinye ibe ngaba yena le elize kuhlangane njalo, kuzayenza ukuthi abantu bangaqedi isikhathi eside belayinile. Kanti njalo lihlupho esesilibonile khonapho futhi ngelokuthi ukuthi nxa kunjalo banye abanye abantu bagangile bayayilayinela bayithenge baphume phandle bayeyithengisa. So yikho sokusesho kusenza ukuthi imali le yandelwe ngabantu. Kanti njalo kusikwenza kuthuthukisa umkambo omnyama, umkambo waphandle. So kumele into yakhona mabenza bayibhalansise lokuthi kuboku bazame ukuthi baqede udaba lomkambo omnyama.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo, Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi iningi liyemukela inyathelo elithethwe nguhulumende.
Yebo Fakande, ngithe ngibuza abantu ngodaba lolu, abantu abaningi bathi into enhle ngoba iyabanceda ukuthi benelise ukuthi bathole i-US dollar ngemali ephansi kulokuthi baye emkambo omnyama i-black market lapha abakuthenga khona ngabo 180 RTGS kube bond. So bathi ngabe ukuthi uhulumende uyenza lolu hlelo lube endaweni eziningi, abantu abaningi benelise ukuthi bathole le mali ilukhulise njalo ukuthi libe lohlelo oluba sustainable, kumbe kungabi into nje phela lamhlanje, kube into yokuthi yenzakala malanga wonke, kungabi yiviki futhi njalo, kube into yamalanga wonke nje. Kodwa abantu bayabuza ukuthi uhulumende uzenelisa yini ukuthi abantu bathole le mali ikakuhle, ngoba la iviki yakhona ingaba imali encane 50 US nxa sikhangele abantu abazisebenzayo, abantu abanye bakoda malanga onke. Athola ukuthi unxenye umuntu okoda amafutha okugcoba awoda ngama $3-4 aweviki, imali liyabancane. kuyo lokunye ukuthi mela kwenze inqeme le transport athwala izinto ngemali ayi transport ayi esitolo sakhe uyathola ukuthi mela incane so ngicabanga ukuthi ngabe kuthiwa uhlelo olukhulayo imali le itholakale nje ngabe imali yeviki but imali yamalanga wonke but umbuzo ukuthi uhulumende ulamandla anganani ule capacity enganani to be able to sustain such an initiative it remains to be seen ukuthi kuze sekhala singanani ukuthi abantu bethele imali le malanga wonke and lokuthi even nale yeviki how sustainability is yeah so into nje yokuvala abantu into ezaphila yini kwesikhathi
kodwa undiweni uthi udubo sokungabosithatheleni abathenga imali le besiyayithengisa
okunye misigande oqakathekileyo ukuthi sesizwile lapho ukuthi abadoda la labo sisihlaka baku black market sebevukele amabhanga besiyathatha imali le besiyayithengisa futhi at a premium black market so there's need ukuthi kuvalwe those leakages nxa uhulumende is serious about making people access foreign currency but that is a symptom of a problem ukuthi the government is failing to make this money available to a number or to almost all the citizens so unless and until imali le is accessible to everyone then you will have people going to sleep kuma queues to buy imali le and they sell it at a premium
inhlanganiso yabamabhanga Bankers Association of Zimbabwe ebikhona emhlanganweni lo ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lokwaba imali yaphandle kwelizwe emkambo wemali oweforeign exchange auction.